sekusika isikhathi esandleni abantu sebeqale sekulungiselela ukuyalima izulu lalo lingaqala anytime. Esikukhuthazeka kakhulu kulunyaka ukuthi sicele laba abalamashopu abalamabhizinisi abathengisa izinto zokulimisa ukuthi bahambise emashopu elizweni lonke kuseselesikhathi, ukwenzela ukuthi umuntu oyathenga azuzokuyipeni kwakhe ahambe ayothenga kusaselesikhathi. Futhi lanxa kuzathi engxenye kubuye okuyabe sekuvela kuhulumende ngesikhathi kubuya, kodwa umuntu esenjani eselakho ukuthi nxa izulu lingana aqalise ukulima. Siyakwazi ukuthi ubunzima kukhona bonaba laba abahambisayo, kwezinye indawo bahlutshwa into zokuhambisa, kwezinye indawo iy'ndawo ezihanjiswa zakhona zingabe bona bebona sikatshana kakhulu okuthengayo kwakhona, kungani kulutshana ukuthi nxa usifake imali ziko-transport line ngxenye bacine besithi sithengisa singazuzi, sicine singelanzuzo kulokhu sikuthengisayo. Kodwa sikukhuthaza ukuthi bahambise njalo. Siyabona ukuthi emashopu amaningi endaweni eziningi hhayi inhlanyelo ikhona kulo mnyaka, akufanani le minyaka eminingi lapho ufuthi ukuthi kuzofike sona esi sikhathi kungakabi le nhlanyelo endaweni esithiyathiyeneyo. Kulo mnyaka sibona kungani hhayi inhlanyelo kungconywana ikhona emashopu athiyathiyeneyo endaweni eziningi.
Kodwa kulabanye phela abathi inhlanyelo le-fertilizer kungana kutholakali, kambe lizayenzani ngakho khonokho?
Nesizama ukukwenza kukhuthaza bona abavele abathengisayo, angithi ukuthengisa lokhu lakho ibhizinisi ukuthi hhayi bantu ngalesi sikhathi nxa ukubhizinisi yokuthengisa inhlanyelo le-fertilizer, yisi sikhathi sokuthi kuhambise khonokho duzane labalimi ukuthi bazuze indlela yokuthengela eduze. Silokhu sikukhuthaza ukuthi bakwenze lokho ngoba siyakwazi ukuthi ungakuhambisa lapho useduzane labalimi ukuthenga ukuzathenga. Esikucelayo esikukhuthazayo sikuzongeka ukuthi hawu bantu abasomabhizinisi lonke lizanamashopu, fikani kulaba abathengisayo ukuthi libe lakho kwenzela ukuthi abalimi bethu bathengele eduzane, ukuthi sibakhuthaze labo abalimi ukuthi bazilimele sisuthi sisizwe.